umkhuhlane yamemetheka siyakubona kodwa kudingeka ukuthi uhulumende nxa efaka izinqumo abone ukuthi impela impela ufaka izinqumo ekhangele ukuthi zizalandelwa ngoba la akusizi lutho ukuthi ufake izinqumo ukwazi ukuthi kazisoze zilandelwe ufake izinqumo ukwazi ukuthi abantu kabasoze bezenelise ngenxa yokuthi umumo abaphakathi kwabo awuvumi ukuthi ukwenzakale khona lokho uhulumende kabone ukuthi yafaka mhlawumbe abe lesikhwama esithi esizancedisa abantu ngesikhathi efaka lezo zinqumo abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla okumqoka abone ukuthi abantu bayathola indlela ezilula zokuhambisa abanye ngabafuna ukuya ezibhedlela yakhathesi yafumana ukuthi abantu babeminyene kuzimota zonezo ezilutshwane ezikhona so ngezinye zezindlela ukuthi ngaze azifake lezo zinqumo kodwa engalungisisanga obekuhlupha kusenza abantu bengalandeli izinqumo ezikhona kuma previous lockdowns la yona lesikiyo kathesi kuyabe kuyekudlalisa isikhathi abone lokuthi imali athi yena uyazikhipha ukuthi zincedise abantu abalimeleyo kuma bhizimusi abo ngesikhathi se lockdown ziyafinyelela kulabo bantu kungabe ngabantu abakuyinformal sector abazithengiselayo zakhitshwa izimali akula muntu esenge ngamuzwela upane ethi wayithola leyo mali so ngezinye zezinto uhulumende kumele akunanzelele ukuthi uncedisa njani abantu ngesikhathi selockdown
elupane khona ngapho abantu bayawagqoka yini ama mask ngoba kwezinye indawo sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapolice
Amamaski abantu bagqokela kwesaba amapolisa kuphela. Bagqoka nxa sibebona amapolisa ngokubana abazange baba lolwazi oluphezulu ngokuthi kungani kumele begqoke amamaski. Kwakumele abantu beqale befundiswe ukuthi kungani bekumele begqoke amamaski ukuthi kumayelana lempila kahle yabo akulani lokwesaba ipolisa akulani lokuthi kumele begqoke nxa bebona ipolisa kodwa kubegqoke benanzelela ukuthi kuyindlela yokuzivikela. Siyananzelela futhi ukuthi abanengi kabalawo lawo mamask ikakhulu emakhaya-khaya sibili kuma villages abalawo lawo mamask abantu esikhangelela ukuthi uhulumende laye kwade kumele belomlando ukuthi abathungisele amamask distribute emakhaya lapha ukuthi abantu bagqoke ayinengalilawo lawo mamask labo ababe quarantine kuma quarantine centers bebaleka kodwa sokusiya kudeda ngenxa yokuthi security sibhifwe up ukuthi bone ukuthi kababaleke kodwa siyakunanzelela futhi ukuthi okunye bekudingeka ukuthi bona labana abaquarantine weyo babe le counseling bafundiswe ukuthi kungani bekuquarantine lokuthi kungani kumele bezayisolethe bekhanselwe ngokubana umuntu ukuze akwamukele ukuthi sengiyehlukanisiwe sengimiswe laphana kuba nzima so i-counseling sessions bekumele ziintensifywe sibili kuthi ke le makhaya lapho bekudingeka ukuthi abantu bafundiswe ukuthi nxa kubuya abantu abangahlali khonapho kumbe bavela kwamanye amazwe bebareporte masinya ukuthi babone ukuthi ngabantu ababuya bevela kuma-quarantine centers sebepasile ukuthi lo mkhuhlane kabalawo.